Endabe zethu lamhlanje lilo Mayigobe mhla ka 19 Mpandula 2018 uMongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele indawo ezimbili ezelatshwa abaphethwe ngumkhuhlane wesuhudo esekholera eBudiriro 1 Polyclinic le Beatrice Road Infectious Diseases Hospital eHarare umhlangano omkhulu wolwazi lwemishina yangalezi insuku owe Information Communications Technology ubukisa ungcitshi kulolu hlangothi emizameni yokutholisa ilizwe ulwazi lomsebenzi wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla eZimbabwe. UMongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi kwamalunga ekhomishini yokucubungula impangela yokudutshulwa kwabantu abayisithupha ngabeyomvikela lapho betshengisela besola ukuphuza kwempumela yokhetho. Udubo lwendwendwe zokufolela ukuthenga amafutha ezimoda lubikwa luqhubeka lukhule eZimbabwe. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezisebenzi zamabhanga labaqatshi ngenxa yokuhlukuluzwa kwabesifazana iholo eliphansi lokuhlukunyezwa lokwephulelwa ilungelo lazo. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo olwe Diaspora Forum sihlaziya amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthi iZimbabwe lizaqhubekela phambili lisebenzisa idola leMelika ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa elezindaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.